sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 17 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludala inkulumo. Kodwa oyemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokho.
Yazanga ikambi lezobala iGugurahundi wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu abokhiphana nabantu.
Izizalane zeZimbabwe ziyatshengisela ngapha kwelemelika zisithi sezikhathele ngomongameli Mugabe. Iqembu leHighlanders lithi kalisekeli ubandlululo lwamaNdebele lamashona.
Kathese ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa eshoneni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludale inkulumo. Kodwa owayemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu. Sixoxe laye umfundisi Angliston Sibanda ukuthi sizwe ukuthi unkosikazi Mujuru wayekhuluma ngolimi lwesishona yena uSibanda etolikela ngesiNdebele wathini.
Ye iqiniso elikhona ukuthi sizonde kakhulu ngenxa yenzondo yethu esilayo ngenxa yesilondo esilazo ezintizweni zethu lemizweni yethu sezesihleka lokubala kuhle into ebhalwe ephepheni ngamabala ayiblack namhlophe. I-journalist ibona ngani ngikwenza kumbe ngabomo kumbe bakwenza ngephutha basebesenza kwaba i-headline into engayisiyo. Ekhuluma yena kazanga atsho ukuthi uzabe yafika emangcwabeni emamasgrave. Into ayikhulumayo wakhuluma ukuthi yena ufuna ukuvakathela zonke izigaba zelizwe ezihluphekayo ukuthi abantu abahlupheka sengozimayini ebulawayo kuhlala khona abantu abadibekayo kakhulu. Ufuna ukubhoda lezo ndawo ukuze athi lanxa esesenza imithetho kumbe lama-policies abe angama-policies aza-addressa inhlupho zabantu bonabo. Sekuhamba ukuthi sakuyafika e-Bank Bridge, sakuyafika e-Plum Bridge, sakuyafika wabantu indawo eziningi-ningi wasesithi sakuyafika neBhalakwe. I-context yona leyo eyokuthi uzabe ebona izindawo okulabantu khona ebonana lazisisa inhlupho ezihlupha abantu hathi ukuthi beqonde ukuyabona ema-masgrave. Indize nakho kanti nxa engathi ufuna ukuyabona kuseqala bani engxenye kuzabe funa ukuthi azwisise kahle ukuthi abantu basebelenzi bahlukuluzwa kuyini. Engxenye yokukhulumeza wakhe futhi azama ukuthi kulungisise lolu daba osolidonse isikhathi esingekathidaka ikakhulu ukukhangela nokuthi i-TP Reconciliation Commission ilokhu ingaqasi ukuthi izasebenza njani.
Kodwa ibala lona elithi Gugurahundi walikhuluma yini?
Abazange alikhulume. Izini lelo nozindaba wabhala atho abantu bangabala funda kusisikhiwa i-direct quotation okuthiwa khona lapha amabala asambayo kazange anikambe leyobala Gugurahundi wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu akhokhisana nabantu. Kodwa-ke unozindaba ngokuthi funa ukuthengisa iphepha wasefaka yena ukuthi uzavakatshela i-masgrave kodwa yena kazange akutsho. La ihlupho ukuthi thina sesibala-ke lathi sesibala i-headline singasabali indilimba yendaba sesibala inhloko yendaba singasabali okuyikho okuqhube okumumethwe singabala kuhle kumumethwe sizathela ukuthi kunijepha liyana akukho ibala nalo Gugurahundi.
Kodwa-ke abalaleli bengafuna ukuthi bazwe ukuthi wena lapha wawumi njani uze uzwe amabala wona la.
Mina ngangiyimi engangitolika yena ekhuluma ngolimi lokushona mina ngikhuluma ngitolikela abalali abantu.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le MDCT Tajamuka umfundisi Ivan Mawarire with this flag lo mhlabeleli uThomas Mafumo babuthene ngapha kwelemelika edolobheni leNew York betshengisela besola umbuso kaMongameli Mugabe yena okhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations ngomvulo. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla leMDCT okhona le kweNew York sambuza ukuthi kanti vele ukutshengisela lokho kunqedana.
Injongo kakhulu ikuba njengabantu baseZimbabwe sesikhathele ngalombuso kaRobert Mugabe osibuleli lizwe. Sesizihama ngayo yonke indlela ukuthi sazise umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke, ukubana njengesizwe saseZimbabwe sikhathele ngombuso kaRobert Mugabe, njalo sifuna ukuthi sitshengisele wonke umuntu akwazi ukubana abantu baseZimbabwe abasamfuni uRobert Mugabe njengo-president wabo. Sesifuna utshintsho eZimbabwe, ngakho simlindile namhlanje lapha eNew York ukubana vele ma eqhamuka njalo lokuthi sitshengisele kulo mhlangano we-United Nations ukuthi amazwe wonke abekwazi ukuthi njengabantu baseZimbabwe sesikhathele, sesifuna utshintsho elizweni lethu.
Kodwa-ke yena uMongameli Mugabe sizwa kuthiwa uzabe esemhlanganweni lo ngomvulo, kathi lina kungani lihlela atshengisela ngempela sonto le?
Okuqakathekileyo ukuthi umhlangano we-United Nations uqale izolo ngolwesihlanu and uyaqhubeka iviki lonke. Thina njengabasebenzi lana e-America besifuna ukuthi sitshengisele ngobuningi bethu ukwenzela ukuthi nalabo abangakwanisiyo ukuthi bathole isikhathi emisebenzini yabo, abaningi bethu ngama-weekend abasebenzi. Namhlanje njengomgqibelo sibaningi sibili esizimiseleyo labathembisileyo ukuthi bazobe bekhona sibalindile sifuna ukutshengisela ngobuningi bethu.
Sizwa kuthiwa litshengisela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela oTajamuka labanye, ungasitshela ukuthi kuyatshengisa na ukubana sekulokubambana?
Ukubambana sekukhona kakhulu ngoba njengesizwe, njengabantu beZimbabwe, udubo esilalo ludubo lwethu sonke. Alusakhethi ukuba ungumuntu we-MDC noma umuntu weyiphi inhlangano. Even lalabo abasebenzela i-government labo sebelubona udubo lolu sokulesikhathi thina silutsho ukuthi udubo lolu ngumbuso kaMugabe ongekho emthethweni ngokubona kwethu, ongazange ubusiswe ngamanye amazwe nge-election ka-2013.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni eseNew York. Lingakhohlwa ukuthi lingazwa okuningi okwenzakalayo eNew York ekutshengiseleni lokhu ebulenjini bethu beFacebook VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lichona njani izihlobo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi seGuyu emangweni weGwanda umnumzana Mbuso Ndlovu, yena oncitshwe ukudla okwabelwa abalambayo yiziphathamandla zebandla lezanu PF. Mnumzana Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngikhona baba Nkomo.
Uthi wena suke wabandlululwa ekwabiweni kokudla ngoba ungayisilo lunga lezanu PF, ungasichazisela ukuthi kwahamba njani?
Umhlangano ngale lapho sesihlangana khona batho khona siyabhalisa nje ukudla, so mina ngathi siyafika ngale batho khona sifuna amalunga ebandla lezanu PF, nxa ungesilo bandla lezanu PF hayi ukudla awukuphiwa.
Oye sijo njalo ngubani kahle kahle ngusobhuku ngomgcini sihlalo webandla esigabeni ngubani
Hayi khona kwakungayisiyo sobhuku kodwa kwakulabanye ababebuyile khona pho ngezinye babehamba ngezimota nje bathi khona hayi thina lapha sifuna abantu abale lokhuzenini ikhadi lelokhuzenini leparty yabo ele-ZANU-PF
Nguwe wedwa yini owancitshwayo kumbe baningi
Hayi sibaningi kakhulu
Kungaphi kwegwanda kahle kahle lapho
Ngisemaphandleni eGuyu le kumbe yakelizwe iseGuyu
Ye hayi ngiyakwazi eGuyu
Eh
Uthi njalo bala besithi ngoba wena le moto iyadliwa yini moto
Ah lami into yakho ndiyamangalisa ukuthi Ya umuntu le moto sekuthiwa usaholi kumbe imoto yakho iyadliwa ngoba noma ungazindlela emgwaqweni imali yakhona uyitholi oyithola yena leyo yanika amapholisi kwadiza
lubhahe kanganani udubo lolu egwanda ndlovu
lubhahe kakhulu baba mkhomo vele hhayi yinto enzima kakhulu
baphila njani abantu pho ikakhulu abamanye amabandla aphikisayo bona babancitshwa ukudla ababhekane le ndlala enkulu
baphila nzima kakhulu sibili ngoba hayi impilo yakhona inzima nxa ungasathanga wathola okungamadola vele akula mali ongayithola sibili akula kudla ongakuthola
Ikomishini ekhangelanelo kulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ngempela abamabandla aphikisayo bayakuncitshwa ukudla kodwa uMongameli Mgabe uthi la ngamanga aluhlaza uthi ningalolu daba
Hayi ngibona ngathi nizama ukuvala ububi bakho ukuthi khona ibandla lakhe singabe sengathi linitsha abantu ukudla kodwa khona kwinto eyenzakalayo sibi
Hayi kuyezwakala Ndlovu ungathanda ukuphosela ukucina
Hayi mina ngithi khona hayi ngayona leli bandla leli liyapho ngizama ukuthi lathi esingayisho manemba zalo lisizame ngakhona kuyabe kutholakele kuphela yikho engilakho
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Ndlovini siyabonga ba
Hayi lazi ngiyabonga
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo mnumzana Mbuso Ndlovu isakhamuzi isegwanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Langlela
Hawulamlela
Hawulamlela
Hawulamlela Nampa wafowembula
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz
Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga mfowethu, umthwakazi Republic Party libandla elizinze ngomnyaka ka-2018 umnyaka siyaphela ngemva kwama-election aka July 31 aweZimbabwe ayilonta ngokusemthethweni engathi officially mhlaka 11 January ngo-2014 ePresbyterian Church koBulawayo. Sahlala phansi sakhangela ikakhulu njengabantu abasakhulayo sananzelela ukuthi abantu bemathekeleleni esingathi ngabakomthwakazi sisela emigeni lapho okule boda khona yemthwakazi yeZimbabwe bangabantu abancindezeleke kakhulu ngenxa yohulumende okhona weZANU-PF egoqela mhlawumbe abantu bonke abesiyoneni. Sasesikunanzelela ukuthi ama-national political parties wonke akhona elizweni leZimbabwe ethesiwa i-nationalism yawa abancwadi abantu bemathibeleleni siyakhangela ukuthi kulamabandla angapha kugcela elikhokhelwa ngowelisi mncube labo dimiso dalenga ozaphu abantu bemathinaleni labawavoteli besithi angama-tribalist parties or angama-regional parties kwasenza-ke sananzelela ukuthi lokhu akusoze kwafa kwasinceda ngoba kunjalo nje emabandleni lawa afonywa evela khona le eHarare abantu bakithi bayenziwa odeputy njalo kuba ngodeputy lokho akubenzi be lama-influencers besithi ngasokusiza enhlupheni zabantu bakithi.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje kule nhlanganiso kumbe amabandla angafika wona 20 alezi nqumo ezifana lezenu, kungani kungela kubambana abantu bakamthwakazi?
Ngiyabonga mfowethu, siyakunanzelela lokho kodwa ngiza kuphawula ukuthi imthwakazi Republic Party ibandla lakuqala mhlawumbe elisebenza i-addressa izinhlupho zabantu ku-ground engathi lisebenza likhonapha lokhali lingekho ngaphandle okusebenza sasukela la amanye amabandla kithi ngoba amaningi awo abe ngaphandle kwelizwe kakhulu e-South Africa thina si-operator sikhonapha ekhaya yikho uthole ukuthi la izolo besikelifani sisekela khona abadala bethu ababothiweyo bebothelwa amalungelo abo. So ngokunjalo okunye mhlawumbe sehlukana ku-approach le-ideology thina i-approach yethu sibhiliva kumamasizi ukuthi sizahlaba umkhosi siya ebantwini ngoba amandla ethu avelela ebantwini ngasho ukuthi sihlale sibe zinkokheli sithi khona simele abantu kodwa abantu bengahlazi and then yakuveza lokhu lakubalaleli lakubasekeli bethu ukuthi silibandla elilama-structures cause indawana zonke lama-structures ayemidweni province i-Mat North province iBulawayo province i-Mat South kanti le-national structure egoqela ama-province la engiwabalileyo kanti e-South Africa lapho njalo sesafaka i-South African provincial structure e-North America khona ngale e-Canada sesafaka futhi i-structure sabantu balithi bahomthwakazi ngoba besebenza bengaphandle kodwa besebenzela yona lolu udaba esiphezulu njengephathi.
Ngiyakuzwa uyakhuluma sibili le lama-structure lani kodwa baningi okunganani abantu abalisekela?
Abantu mfowethu bayala besanda silibandla elikhulayo okusithabisayo kakhulu sikhangela ukuthi eyinto kade sezi sihlupha ngama-resources ukuthi sikwanise ukuphuma ezabelweni siye ebadaleni kodwa mbidana siyakhula ngoba abantu bayezwa ngathi bayabala emanyuziphepheni bayasibona siya-addressa inhlupho zabemakhaya ngokunjalo kuyasijabulisa loba singeke sathi ukuthi sibandla elikhule kakhulu kodwa nginyathela esihamba ngalo kuyafundisa ukuthi hhayi libandla eliku-right direction njalo sinanzelela lokuthi silibandla kakhulu eliphethwe ngabantu abasakhulayo abasafuna ukubona izinto zihamba njalo beseselamandla. Ngokufana nayo futhi sisanda ukulontsha i-petition yethu esiyilontshela kuyithi lapho esidinga khona ama-signatures ayedlula 20,000 lokhu kusitsho ukuthi i-signature yinye ngayinye imelele umuntu ngamunye ngamunye owabulawa ngumbhuqazwe kumbe ngithi igrawundi la ama-signature kungama-signature esizawathatha siwase kuma-stakeholders zonke sicabanga ukuthi alokwenza le mthwakazi ogoqela i-Zimbabwean government i-AU i-SADC i-UN i-Britain o-EU labo queen ine-capacity khona le ndiyandi lama-neighboring countries ethu agoqela i-South Africa okusijabulisayo ukuthi lo msebenzi uyahamba indawana zonke abantu bekhathe sibabhizi ku-ground bayasayinisa abadala and i-response esiyitholayo basitshela ukuthi hhayi abadala bayawamukela lo msebenzi ukusayina lokhu esikutshela kibo okuzasenza ukuthi sikwanise ukuyindeda all these stakeholders that we feel metamorphs to the point of
lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula okwenzakala eBinga ngokwabiwa kokudla ngesikhathi indlala ibhahile elizweni. Sixoxa lo nkosikazi Febi Dube owesinampande.
siyalamukela kuhlelo.
Ewo kuyabongeka, salibonani balaleli. Ye inguquko zikhona kodwa uhlupho nje lokuze indlala. Inguquko zikhona abantu bayazama sibili ukuthi kube ngcono. Lo hulumende la yazama ngendaba yendlala le. But hayi imali ayibonakali ngapha. Uhulumende uyancedisa ngokudla under i-social welfare. Kuyabuya umuntu okhangele abantu abalupheleyo abadala labagogekileyo ama-vulnerable so bayazuza umumbu kuyancedakala sibili ngoba sisebenza laba nabantu be-anti-corruption uhulumente wasifakela abantu be-anti-corruption abanjengo-Charlie Kambila unomeno ongumfotha uyancedisa sibili ukuthi kungabi lokucikibezela abantu ba omunye lomunye azuze singathi i-household zuzisaka nxa kuzefanele bazuze le nhlelo ye-WFP azuzakala futhi amabele e-cooking oil bayazuza imbijana but ukuthi ama-KGs angikhona malutshwana ngoba bake baqeza bafika ku-9 kg kade sebenika 7 kg umuntu ikhanda ngalinye ngalinye so akweneli suka zasale futhi abantu baningi ngoba bazange bavune noma mpitsha.
I-WFP yona inika baphi?
I-WFP inika abasesebatsha ngoba kulezi gaba kule food for work futhi. I-food for work ingena abasesebancane abangaphansi kweminyaka eyi-60 kusiza ngaphansi. So abaleminyaka eyi-60 kusiya phezulu yibo abangena ku-social welfare. Kodwa lokho kokuthi laba ngabangapi hayi ngaphephi ngasilakho abantu bayazuza sibili kusuka kube kulutshwane ngoba umuntu uthengwa kahlani.
Kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bengezelele ukudla njengoba lisithi akwenele?
Abantu kade sibengezelela ngokuthengisa izifuyo lanxa zisifa. Inkomo abantu sebathuda bayazitshiya ngaphansi kukazibambezi ukuthi zibe la madlela angcono. Abantu abaningi bazithatha izifuyo zabo zahamba but aba okunjengembuzi lokunye okusankuku bayathengisa lanxa kuyukuthi abantu abathengayo babuya le ntengo zabo yibo abazifakela ama-price. Uyabuya umuntu athi imbuzi ngifuna ukuthenga nge-$10 ukanti-ke umnikazi lwami uyabe efuna ukuthengisa nge-$20 but ngenxa yendlala uyayithengisa nge-$10 imbuzi eyodwa. Ukwenzela ukuthi inhlelo lezi ezikahulumende le-WFP zingakafiki abesezuzani azuzeke ukudla engakaphiwa loko okunye and abanye bayahamba besiyathengisa eHarare imbuzi zakhona bayagada bakhweze badinga iimota zokuyathengisa khona ngale ukuthi intengo yakhona ibe ngcono kulale ethengiswa ngapha. Amanzi ayaseludubo, iinkomo azisadli lude, sezitshona ziphuma phansi zisidla inhlabathi, ezinye ziyafa zodwa. Okuthi nxa udengisa inkomo sithengiswa ngama-$60, $80, $100 ayifiki. So yiko bedatha inkomo besiyathiya kuZambezi but ngale kuZambezi lakho futhi kule ngwenya ezihlala emanzini ziyaluma futhi izifuyo ziyawonakala but ngaphandle kokuthi basihambise ngale akula madlelo.
Ziyabe zibhekwe ngubani inkomo lezi?
Balezihlobo, abanye bahamba baya kwakhimizi ama-temporal. So bahamba bayesenza ama-groups, bahambe bayatshintshana ukuphenduka ukuzokhangela abantwana. So impilo abaphila ngayo abantu ngapha.
Abantwana-ke?
Abantwana besikolo bathwele nzima, especially ekudleni. Akula kudla, abanye abantwana badla 1 meal in a day. Particularly badla ntambama ngoba ekuseni kuba nzima ukuthi azuze iporridge. Emini ukuthi azuze okokudla kuba nzima. So sokulabantwana basebephumile esikolo ngenxa yokuswela ukudla but bayahamba. Abazali imali zokuthi babhadaleke abalazi vele bahlezi labantwana kodwa abathotshwa ngoba savumelana abazali lama-SDC lama-teacher ezikolo ukuthi abantwana bengaxotshwa bebe befunda kuphela njengoba abazali bengelamali zokubabhadalela. Indlala hayi babambile sibili ngoba ukudla vese siprioritize ukuthi kudliwe ntambama kuphela emi jona singadli lutho.
Hhayi kuyezwakala, sibongile ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabona.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Phebe Dube owesinampande ebhinga. Asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo lamhlanje ulondoda ubonakala emdlalweni weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo ethwele ibhakane elithuka abesishona. Lokho kucunule abaningi besithi lolu bandlululo kumele lungangeniswa emdlalweni wenguqu. Sixoxe lomkhokheli weqembu leHighlanders uNdumiso Gumede ukuze sizwe ukuthi iqembu leHighlanders lona lithini ngalolu daba.
Sikubone lapha emaphepheni baba, kukhanya kulo muntu owayebuye ebhale ibhakane lakhe ethethisa abantu besitshoneni.
Manje lina njengeqembu lithini ngalokho?
Thina asivele okokuhlukanisa abantu, okuthiwa ngesikhiwa i-discrimination, asikuthandi ngoba ibhora lakha abantu. Akulandaba ukuthi uvela ngaphi langaphi, khathesi ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa esishoneni. Kuma abantu abanjengaboMuduwa, o-Eric Mudzingwa, o-Ralph Matema, ngabantu abalegazi lesitshoneni bonke labo.
Yesike sabona njalo amanye amabhakani angani atshengisa ukubana abantu babambane. Iqembu yini elisekela lokho?
Lawa amabhakani athi no violence, no discrimination, abhalwa ngamaqembu ethu esibabiza sithi ngama-chapters. Lawo yiwo esiwasekelayo ngoba thina nxa kuzaba leduka at any time sigcina sibhadaliswe inhlawulo ezimangalisayo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela ukubana lona iqembu belidlala ungani bese lingani liyalahleka kancane, ungathini ngokuphumelela kwalo selikwenza kathesi?
Akwethusi ukwehla ukuthi iqembu bese lingani liyaxega ngani ngoba salahlekelwa ngabafana ababili abebeyiyo bezintshantshu zokuhlohla uKangwa noNox. Lalamhla njengoba ngikhuluma lawe, uKangwa lokho engomunye abaphezulu kumagoli, kuyakhanya-ke sobala lokho ukuthi nxa abeyiwo abahlohlayo besukile kuzathatha isikhathi ukuthi abathethe indawo zabo bangene ngokuzwakalayo. Ngikhuluma nje sebeqalile ukuthi bakhanyise ukuthi hayi labo bangahlohla lezo magoli.
Alo ngumnumzana Ndumiso Gumede, umkhokheli weqembu leHighlanders, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Ama esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela iBhalakwe ludala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande Lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.